Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Divana kwezekuseni mthwakazi ngolwesine mhlaka 29 kuNtulikazi 2021 igama nguNtungamile Nkomo. Nanzi ezihamba phambili. Kubhubhe abantu abangamatshumi ayisithupha 16 COVID-19 eZimbabwe izolo. Uhulumende uthi uza kwamukela amajekiseni e-COVID-19 azinkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa 700,000 avela kwele China namuhla. Umphathintambo wezemali uMnumzana Mthulincube uza kwethula umbiko wakhe obalulekileyo ophathelane lezenotho namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abangamatshumi ayisithupha 16 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Ugatsha lwezempilakahle luthi kutholakale njalo abafika phose inkulungwane ezimbili 1856 belo mkhuhlane lo. Lokhu kukhweze inani lasebefile laya kunkulungwane ezintathu ezilamakhulu edlula amathathu 3340. Asebebanjwe lomkhuhlane bona sebephezu kwenkulungwane ezilikhulu 103,567. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane izolo bedlula inkulungwane ezingamatshumi amane 40,135. Abahlatshwe esibili bona bazinkulungwane ezingamatshumi phose amabili 18,466. Asebehlatshwe eyakuqala bonke sebefika kusigidi esilengxenye 1,562,285. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokugcina sebezinkulungwane ezingamakhulu edlula isikhombisa 713,131. Kusenjalo uhulumende uthi uza kwamukela amajekiseni e-COVID-19 azinkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa 700,000 athengwe kwele China namuhla. Izolo kufike amanye azinkulungwane ezingamakhulu ayisishiyangalombili 800,000. Isikhulumeli sikahulumende uMnumzana Nick Mangwana uthi nxa kubalwa lalawa afika namuhla ilizwe selithole amajekiseni ayizigidi phose eziyisikhombisa 6.7 million. Uthi njalo kulamanye asebhatalelwe ayizigidi ezinhlanu 5 million akhangelelwe ukufika elizweni phakathi kwenyanga ezayo. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association uMnumzana Thembelani Dube.
Nxa siqathanisa okwenziwa nguhulumende weZimbabwe lamanye amazwe esingcelane lawo nxa sikhangela umkhuhlane we-COVID-19 siyakunanzelela ukuthi ilizwe liyazama ngawo wonke amandla ukuthi lithwele abantu imithi yokuhlaba ukuze bavikeleke kumkhuhlane we-COVID-19. Ngokunjalo-ke simthayela uhlombe uhulumende ngoba inani lemithi esithe yangena eZimbabwe Zimbabwe liyatshengisa ukubana iZimbabwe uhulumende weZimbabwe uzimisela ukubana vikela abantu kulo umkhuhlane wobhubhane weCOVID-19. Uzananzela ukuthi nxa kuyukuthi sesibalisa ukuthi sokuzangena 11 million imithi, kusho ukuthi khonokana abantu abazahlatshwa phose sebezafika 5.5 million, nxa sikhangela ukuthi umuntu uzahlaba udose 1 lodose 2. Yinto enhle eyenziwa ngohulumende, njalo abantu siyabakhuthaza ukuthi basume bayehlaba uze bavikeleke kulo umkhuhlane weCOVID-19.
Uhulumende uthi kulamanye njalo amajekiseni ayizigidi ezinhlanu, 5 million, azafika elizweni kusiyaphela inyanga ezayo. Isingabona lokhu kuphathisa yini luphela udubo lokusilela kwamajekiseni lawa, ngitsho labantu labo besiza phambili ngobunengi bezehlatshwa?
Sikhuluma nje umuthi lo usufika ezigabeni zonke zeZimbabwe, kuma provinces wonke abantu sebesenelisa ukuthi bahlatshwe. Sikhuluma nje koBulawayo, indawo ezingu 38 amathuma amathathu lesificamunwembili sezivuliwe ukuthi abantu bayehlatshwa khona. Ungakhangela futhi kibonkayi wange lamanye nje ama district elizwe leZimbabwe, abantu sebesenelisa ukuthi bayehlaba. Ngokunjalo ke kusho ukuthi abantu abaningi sebesukuma, sebekwazi ukuthi kuqakatheke ngani ukuthi bayehlaba. La izolo ngingakhangela abanye besimath south ngale bephaka masibili ngobuningi beveza ukuthi bona sebezimisele ukuthi bayehlaba. Khonokana sokuzenza ukuthi ke umuthi njengoba ungena ungenelanga, kuzafika isikhathi sokuthi abanye bazahamba bayoswela kusamelelwe ukuthi omunye ufike. Kodwa-ke khonokana kutshengisela ukuthi abantu beZimbabwe sebelala ulwazi lokuqakatheka kokuthi bayehlaba. Siyakukhuthaza ukuthi basukumele phezulu, basebenze zonke lezi ndawo ezithe zavula ukubana bayehlaba, bayehlaba ngoba ubhubhane lukhona, lubhahile, luyamemetheka. Njalo nxa uhulumende lokho eqhubekele letha le imithi, abantu kabayithathele phezulu ukuze basile.
Umnumzana Thembelani Dube ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residence Association. Kusenjalo iKhansili yakoBulawayo ithi yenza konke ekwenelisayo ukwenqabela ukumemetheka kweCOVID-19, okugoqela ukufafaza izindlu zalapho okuyabe kubhubhe khona umuntu ngomuthi obulala igciwane leCoronavirus. Umgcinisihlalo wekomiti ebona ngezempilakahle kulikhansili njalo engukhansila ka-Ward 10 eNtumbane, unkosikazi Sinikiwe Mutanda, uchasisele uSithandekile Mhlanga weStudio 7 okunengi.
I-COVID siyeyi isibhahile and abantu bayafa. Kuqala besisa kuzwela nje kwezinye indawo, but khathesi kuhamba abantu esiyabesibazi. And nginanzelela ukuthi abantu abaningi abangani bayabhubha ngabantu abadala. Ngingazi ukuthi imbangela yangikhona yikuyini, but abantu abadala bayabhubha. And I've witnessed ama-cases ngingathi phose angu-4. Maybe just a few meters away from me, in that place, engihlala khona endlini. And as a council, as a department, what we are doing now, ukuthi umuntu engaveli kuthiwe ubulewe ufe nge-COVID, especially the palace, bengalayeza ngesikhathi esi-right with the council department, the health department, bayagijima beyenza infinigation ezinendlini nxa kuyukuthi umuntu okade esendlini or even ebubhele esibhedlela but ebelesikhathi esifitshane ekade esendlini, bahamba beyenza infinigation. Sikhangelele ukuthi i-response team igijime masinyane, kungabi lesikhathi eside. But we are facing challenges, councillors. Uzathola ukuthi abantu bayafuna ukuhamba ezindlini. So sigqugquzela nje abantu ukuthi sike nini sime nini, sibilikenza ama-gatherings amaningi athize. Siyazi sibili sasatshayisana sibili lo bunzima obukhulu ukuthi abantu vele isintu sethu sithi abantu siyakhalelana. But nxa ungasamba ngiyakhalela umuntu, especially us as leaders, kuyabe sekungani usukhethile ukuthi ubani kumbe usuyangeka ukuthi ubani.
Phambilini walingxoxo uthe i-council iyakhathazeka njalo ngokuphathelane lodlakela ezindlini ngalesi sikhathi se-COVID-19. Ungasichasisela ngalolu daba?
I'm a little bit worried ngendaba yama gender-based violence, because most of the time, all mama ba with the trauma cases. I'll say in my ward, for like this past month, I think we will be through about 7 cases as a gender-based violence, and it will be a man, a child, and it will be a man with the trauma. The other case I was asking Mama Guti why you withdraw when you move a Lumbo Piselin, what Lumbo Pisa, because I'm a police, I say I found a police report. So I was asking her, I asked her, Guti, Nabama Police, Babena Funuguti Utata a police report for you to be treated in hospital. One of those one is a Yen Guti Tata a police report. So what I feel so in hand. So we are facing our challenges, our cool, gender-based violence.
Unkosikazi Sinikiwe Mutanda, ngukansila ka-10 kobulawayo. Ungumgcinisihlalo njalo wekomiti ebona ngezempilakahle kukansili yaleli dolobho. Umphathi ntambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube uza kwethula umbiko wakhe obalulekileyo owe-midterm fiscal policy review namuhla. Inengi likhangelele ukuzwa ukuthi kukhona na okutsha okuzalethwa nguhulumende ukuze kulungisiswe ubunzima bempilo obubangelwa yikudula kwezinto lanxa nje uhulumende esithi umnotho usuzinzile. Ezinye izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Bilitane sezixwayise uhulumende ukuthi aqaphele abanye babantu abasanda kuxotsha kwele Bilitane ngoba bengaba begula umkhuhlane wengqondo. Lokhu zikutsho ngoba abanye babantu laba bona abafike eHarare ngeviki yedluleyo baxotshwa ngemva kokudala amacala esabekayo angeke adalwa ngumuntu opheleleyo. Omunye uvikwa wabulala umkakhe wamhlinza wadla isibindi sakhe kwathi omunye wadlwengula usana waselubulala ngesihluku. Veloba enkundleni zokuxhumana abanye bathe kubalulekile ukuthi uhulumende weZimbabwe aqale abahlole ingqondo abantu laba ngoba bengangena emphakathini balakho ukudala amacala afanayo kumbe edlula lawo abawaxotshelwa kwele Bilitane. Kodwa inengi lisola ukuxotshwa kwabo ngoba abanye basebele minyaka eminengi beseBilitane lapho abatshiswe khona izimuli. Omunye osole ukuxotshwa kwabantu laba ngumnumzana Sipho Sami Majokomole Balule oxoxelo Chris Gande weStudio 7 eseLondon.
IBritain ivele yona ilomthetho ukuthi izizalwane zakwamanye amazwe nxa ziwonile zayenza amacala anzima kumele zibiselwe lapho ezivelela khona. Loba kunjalo ngokubona kwami njalo langokuzwa abanye abazingcwethi ngezomthetho ezamalungelo abantu, uhulumende weBritain usuke wase bamba lolu daba ngodlakela olukhulu kakhulu lokungazweli abantu ngoba phela nxa usugwetshiwe kuleli lizwe wangena lasejele kuleli lizwe, nxa usubiselwa futhi elizweni lakho ovelela khona utshiya imuli yakho yonke nempilo kade suyiphila lapho, sokuyikugwetshwa kabili futhi. Yikho ngokubona kwami lokho mbona ngazathi asiyo into emakhayo umuntu obetholakala kubonakale ukuthi uphazamisile ngokomthetho njalo kusetshenzwa ngendlela yokuthi amazwe anjenge Britain athi siyalixotsha lina elizigelekeqe kuyelanini kini ngoba asifuni abantu abanjengani elizweni leli yebo belelungelo ngoba ilizwe la kodwa ke ngibona ngathi into yakhona iyenziwe ngendlela engathi lokuncindezela lokushukumeza
manje wena ngokubona kwakho kumele kwenziweni kumiswe na ukuxotshwa kwabantu lokho kumbe kube lendlela yokukwenza
kumele kumiswe ukuxotshwa kwabantu kwele Britain bebiselwa eZimbabwe ngoba umthetho weBritain loba ukhona ucacile kodwa ke eZimbabwe lalo livumelane leBritain ukuthi abantu laba bebiselwe njalo ngokuzwa kwethu lo ongummeli weZimbabwe kuleli eBritain nguye osayinayo obhalayo ezinye izincwadi ezithize ukuthi laba bantu banikezwe amaphepha ukuthi bebuyele eZimbabwe ngoba abanye bakhona abasenawo amaphepha okubuyela eZimbabwe lapho ke sesizizwa ukukhonona kwabantu abaningi besithi hatshi ezombangazwe ke weZimbabwe sezingenela khona sokulabanye ababiselwayo labanye abangabiselwayo ngoba ummeli weZimbabwe kuthiwa amanye amabizo kazange wasayine ukuthi abantu laba babuyele eZimbabwe ngenxa yokuthi sokulezo mbangazwe lezinketabacha angikwazi ukuthi liqiniso okungakanani kodwa ke amahungahunga lawo akhanya engamahungahunga abalwa ngabantu abaningi izizalwane zeZimbabwe lezi ezibiselwayo eZimbabwe ezinye zakhona aziyenzanga amacala amakhulu abanye ngabantu abangenamaphepha okuhlala lapha labanye abayenza amacala amancane kakhulu anjengamacala okudriver ongela insurance lezinto ezifana nalazeneso uhulumende weBritain uthole ithuba waswathatha ithuba lokuthi axotshe abantu ngoba usesebenzisa umthetho we-immigration ukuthi behle behlangane bagoqele abantu laba abayizizalwane zamanye amazwe bebaxotshe
Umnumzana Sipho Sami Machokomole Palule isizalwane seZimbabwe esihlala eBilitane Seli kubonile na ukusemaphephandabeni Iphephandaba leChronicle lithi kulabesilisa abazithweleyo abedlula ikhulu asebebanjwe ngumkhuhlane weCOVID-19 enyakatho yemandebeleni. Umsakazo weZBC uthi ugatsha lweMedicines Control Authority of Zimbabwe soluvumile ukuthi ijekiseni yeCOVID-19 elungiswe inkampani yeMelika iJohnson and Johnson isetshenziswe eZimbabwe. Iphephandaba leHerald lithi unina kaVangelis Haritatos ongumsekeli kamphathi ntambo obona ngezokulima ubulawe yiCOVID-19 izolo. Uyise laye ubhubhe ngomkhuhlane munye kumaviki asanda kwedlula. Isikhathi sembiko yino.
Ngibona nimathi wakamthakwazi linjani livuka kanjani hayi siyathabanga inyuzi elizinika sona lesikunjuzi esiqinileyo sibini inyuzi esiqotho akukhulu nalokho sikunikwa iZBC iZBC akula nto esinika yona lapha yeyi and ningabona ukuthi abantu bayafa kade sibabulawa yiCOVID liyabona ukuthi abantu bayabulawa izindlu lapha ethawuni liyabona la ngokukhokhwa windi hayi hayi ha uhulumende lo mani uhulumende ongenziyo lo mani hayi hayi bakithi hayi sahawula lomhlabeni lapha izindlu ziyabulawa abantu imali amapensheni yakala mali pensheni iyaizaholiswa 10,000 kambe 10,000 izakwenzani ngesikhathi esinje simbi isikhathi esingalunganga lesi amateacher ayancitshwa izimali zawo bengazama ukuthi wenzi kade sibenze omnye umthetho ukuthi bebopha amadokotela laba lamanesi lapha yeyi hayi ilizwe leli sahawula lapha emhlabeni lapha wake inkosi nani yangena elibusise into ezimikavi lapha yeyi
labasakazi lonke nje silikhalela ngomsakazi wethu ade simthanda uSandra sifikelele ngokuthula khalela bonke abasakazi abasiyayo sokani lana ningazivikela khona ngapho ngibe yalonke nje bonke ogifts dube bonke nje njengezwa lo mama uBrenda Moyo ngayimthanda besaro Ezra Chisa la besasakaze ezim eMontrose lapho kwakumnandi hayi khathesi so siyadingelela siqhubekane ukusitshela indaba ezimnandi mina kade ngasilala istudio singena ngiyasithanda umsakazi wami nguthanda kakhulu sithi be safe ligcinakale kucorona labayani ukuhlatshwa indaba zabo basakhona abangafuniyo phela special olutsha lolu nabanye abadala hayi abafuni so lizigcine bazali bami bonke siyalithanda kakhulu basakazi bethu
njalo basakazi bakasitudio 7 indawana zonke zelizwe elikhona eAmerica silibongela umsebenzi wethu thina ngapha silo hlupho lokuthi abantu bayakhala lapha abantu bona uhulumende bayamuzwa uyakhuthaza ukuthi abantu bahlatshwe kodwa imithi iyaselela abantu sebelothando lokuthi bahlatshwe sibili ngapha esenjoseph obhidi ngapha hhayi abantu baba baningi bavele kwindawana zonke kuhlatshwa ngapha langapha so bathanda ukuthi ngabe uhulumende uyandlezelele umuthi kuhlatshwe ngesikolo ngesikolo bangahambeli ukuyahlatshwa ngoba kuyenza futhi wangene engozini yokuthelelana umkhuhlane besicela sokuthi uhulumende akunanzelele khona ukuthi abantu sebelothando kodwa ke imithi iyashota ezigaveni ngoba abantu bahamba bephenduke akusela muntu ongamkhuthaza kade abantu sebebona ukuthi kuyaphiwa so siyacela sokuthi unanzelele khonokho ijike enkulu ngale characters konke Osa Channel, itu njani Osa Channel, lawo mokene, lilime liqinise madoda, kuyavuta lo sela ungweni, ngijike abanye ngokusa si, Benjamin, ngithi vuka njani madoda kona hapo, dibambe liqinise COVID-19, sent anu wamuna lo, ngiyabonga.
Ngiyabingelela nami ku Studio 7 ngijabula kakhulu kubana ngingene lamhlanje ku Studio 7. Mina nginesicelo ngakithi. Isicelo leso ayisiso sami. Isicelo lesi ngesaba izakhamuzi zendawo. Abantu basentshonalanga ngapha okuze ebhoda. Bacela ukubana izaphu ma kuqala nje ukuthi bayavunyelwa ukuyenza umhlangano beke bebafikele nabo bayayidinga izaphu. Bayayidinga abantu izaphu balokhe beyilindile bezwa kuthiwa izaphu isikhona bayayidinga izaphu sicela nje abantu bezaphu beke behambele kusiya khona le kuze kuyofika emabhongane ngoba iyadingeka ubaba kazange alale lephathi kwalala yena nomphefumulo lokuthi iphathi yaphila sayidinga kakhulu igama lami nguNtombembe
Studio 7 wasakazi umkhuhlane ukhanyela ecansa lapho ekhaya lapho kodwa isansa nje uhulumende ukhangele lapho ukusuka khona lo mkhuhlane abantu kathi besuka yini khona ngapho ekhaya ukuthi abantu bamqonde bancama ugavena sicela ukhansila obabubulawayo bengarara bamadorobho wonke babiza ugavena bahlale la ephansi ngento kazukhule yothola yedwa ivalela ezinye izimoto ukuthi zizame ukuthi zibise i-social distancing ezimotweni lapho ukuthi akahambise umbiko ukuthi funeka kwenze abantu abaningi umkhuhlane bawuthatha kuzuku bamiyane emalayinini baminyane khona ebhasini uhulumende kadicongeste uzuku
Salubonani, salubonani, zulomuhle, salubonani, mina ngikhuluma ngoGibson Mpofu, nguwa 17 ebubi. Ngithanda ukubingelela bonke abasakazi ngokuhlethela indaba ezimnandi, indaba zeqiniso ku Studio 7. Mina bengithanda ukuthi ngikhuthaze abantu ukuthi asihambeni siyehlaba amajekiseni e-corona ngoba i-corona yinto ekhona. Ngikhuthaza sibili ukuthi hayi sihlabeni ngokuningi. Uma umuntu usakhona kusavuma, hayi asihlabeni ukuze sifikeleke kulo mkhuhlane. Ngiyabonga.
Kungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp lawo emlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318 Singene kwezivela kwamanye amazwe umongameli wele Tanzania uNkosikazi Samia Suluhu uhlatshwe ijekiseni ye COVID-19 izolo ekusungulweni kohlelo lwakuqala lokuhlaba abantu bakulelo lizwe lijekiseni ngokubika komsakazo we Voice of America. Wayengumongameli obhubhe ngombimbitho umnumzana John Magufuli wayengafuni ukuthi abantu bahlatshwe. Umsakazo munye uthi kulezi zalwane zakwele Ethiopia ezizinkulungwane ezintathu ezibalekele impi esigabeni seTigray kuliviki zayaphephela kwele Sudan. Singene kudaba lweMelika. Ugatsha olubona ngezempilakahle olweCenters for Disease Control and Prevention solwethule iziqondiso ezintsha ezijonge ukwenqabela ukumemetheka komkhuhlane weCOVID-19 wona osusabalala ngamandla kulezinsuku. Lolugatsha luthi abantu asebahlatshwa ijekiseni yokuvikela lomkhuhlane abahlala ezigabeni zelizwe ezihlaselwe kakhulu yi-coronavirus sokumele bagqoke amamaski nxa besezindlini kumbe besendaweni ezivalekileyo lapho lomkhuhlane ongathelelwana khona lula. Izigaba ezihlaselwe kakhulu yilomkhuhlane wona ophehlwa ngumkhanka obizwa ngokuthi iDelta variant kulezinsuku zigoqela iTexas leFlorida. Ngenyanga edluleyo iCDC yathi kwakungasela sidingo sokuthi abantu abahlatshwe amajekiseni womabili bagqoke amamaski emphakathini. Kodwa ithi iguqule ingqondo ngenxa yokukhwela kwababanjwa yilomkhuhlane iningi labo kuyilabo abalokhe bengakahlatshwa. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala e-Ohio khonapha eMelika umnumzana Tim Moringai.
Igciwane leli ele COVID sesikhathele bantu lathi sahlatshwa amajekiseni awokuqala lawana. Mina ngahlatshwa i-Johnson and Johnson, so bese ngihamba vele ngingela mask ngoba ngathiwa i-mask angiyithandi, but iyaseva impilo zabantu. Sibona abantu sebesithi kumele ugqoke i-mask indoor le-outdoor. Hayi, amagciwane lawa asebuyira asake sibone into enje in our lifetimes. So kumele sithandaze kuThixo ukuthi asincede. Igciwane leli is contagious or a contingent noma ule jekiseni abakufakileyo, but your life is better saved ma ule vaccine. Ma ungela vaccine sibona abantu ku TV izolo omunye umfana akadele 24 years ukhitshwe ama lungs wonke ayi 2 ngoba yiwa ababekhuluma besithi vele basoze behlatshwe ivaccine i-government population control njani bephonga ukugijima ngama conspiracies angalancedo.
Kuyini ongakuxwayisa kulabo abalokhe bengafuna ukuhlatshwa?
So mina ngithi kumuntu wonke ongahlatshwanga at the sound of my voice, ngoba usekhaya eZimbabwe or lapha eAmerica, kumele uyehlatshwa. At least it gives you some sort of protection. Abantu abale vaccine they are surviving bangahamba esibhedlela or iDelta yangkhona ingababamba, they are just more prepared for the Delta variant than ungela.
Umnumzana Tim Moringai sizalwane seZimbabwe esihlala e-Ohio khonapha eMelika. kweze midlalo omela iZimbabwe kumdlalo wegolfu kumincintiswano yama-Olympics eqhutshelwa eTokyo kwele Japan uScott Vincent uzancintisana namuhla. UZulu sekangelele kuVincent kanye lakungoni Makusha yena ogijima i-100 meters. Abanye abadlali beZimbabwe abathathu ababalisa ababhukutshayo uDonata Katai loPeter Wessler kanye loPeter Purcell Gilpin yena obesenza imidlalo ye-rowing sebakha phansi kule midlalo. Siziphethe ngebezihamba phambili. Kubhubhe abantu abangamatshumi ayisithupha 60 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Uhulumende uthi uza kwamukela amajekiseni azinkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa 700,000 awukuvikela i-COVID-19 evela kwele China namuhla. Umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube uza kwethula umbiko wakhe obalulekileyo namuhla. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.